Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhele kancane, kuyilungelo labo lokuthi behambe futhi bedemand ukuthi ibiyenzani ngemali.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwamaward ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana basuke esidakathi bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende. Ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezizenzakala zathi akhonsenini bona njengabantu asebekhona kubhajethi yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is they have a specifically for one, but the city council is here ever father, that is a budget. The city council is going to have a mele in me informal sector, budget which I
sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini public finance, and njalo city council ma esithethe imali liyana ikuhlolekile ama-tesis siyathola konke ama-leve wonke labana bayisebenzisa njani yepindle ye-city council and ngobani okufuze beyihode accounted because imali yana ngeyabo. Yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama vendors ukuthi kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhele zibhadele ekhanselini kuyilungelo labo lokuthi behambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali liye kuthiwa i-3% payment fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngukhansili kuyilungelo ilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukansila wabo le committee that is responsible ukuthi eliyenzani nge-3% pension yalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle kwi-council ngento ngemali eliyi-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well-equipped maso sesiya lobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe beyetrain abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo, abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali yathi imali leyo yokuthi siyakhela ama-vending bays engasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethe ubhajethi yasenza yalokhu alokhu alikwenzanga why lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe u-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then futhi kansile ngayo wefika yobathanga kono ukuthi hayi abala know how.
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo liyawubona umahluko?
Soluqalisile ukusebenza, umehluko ukhona njalo mkhulu. Ungakhangela ngaze ukuhambe kubo sokusile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe kwezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi ikhathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wena.
Owenze.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhla ke silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madabudabu Shabalala, umshiza wezintombi zakwaShabalala uMagida zintombi sempedeni uGidezi eyedlulayo etsholotho lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula. Silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakubona wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda ampela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezo zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba, njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi kulesigaba lesi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthi ke ngiyabe nomcimbi omkhulu. Akusitele ngomcimbi loza.
Njoba umnyaka suphelile sesiqedile njobe si last week bese ngale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselele ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ndobhengwela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo lanenga abafunga bathi angeke amwela umzingalo amwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omuhla lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha babesiya khona mhlaka 30 November kuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni laphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eSandton yikho lapho esabe sihlangene khona.
Yeah, wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ngaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqatheka kangalani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngeva komsebenzi engaka esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela enduna udakamela. Sesibuya lapho kwaba le-monthly cultural event eyayenziwe enduneni laphayana enkezi umaphisi. Sesibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi umzilikazi. Sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho ngiyavula ihli lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi umzilikazi sesibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt sesibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi umsebenzi omkhulu lo uyenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbule bebonga yonke le msebenzi bebonga amathonga abakhokheleleyo zange sibe neengozi eziningi sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboSwaziland siyile kwaNatali siyile endaweni zazange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu
hayi sibonge kakhulu Jabalala ungajoni kusasa. Ye loke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lwakhethwa ngumntu ongokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ngela manyama
sina masiva
bayawagcina masiva
usenzi.
Ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola ukuba libe leviki enhle
usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter ka 6 verse ka 4 ithi lani bobaba ingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya kutshoni uNkulunkulu wamdalelani siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenzani kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona kulendlela okumele abakhulise ngayo njalo kulendlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi senzani sihlala ngaphi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena uAdam edalwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqede ukumdala kazange ahle amnike uEve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo sesebenze kiyo ke kwase kubuya ke uEve uAdam wasekholisa wathi hayi leli thambo lamathambo ami ubhambo lamabhambo lami uAdam ekholisa lapha nembono uEve kodwa ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwaEve sokubuya abantwana simfica vele uAdam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakhe wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngokondla imuli okwesibili yikulaya lokuqondisa abantwana sasibone kathesi emajele kugcwele abafana kugcwele obaba babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asithi ukuthi ubabahlukule ukuze abantwana ababambe ngokuba ukuluza kodwa sithi ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebe mazi ngayo uNkulunkulu abantwana abanengi ukukhonzwa kwaNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpriesti omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njalo konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba thathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokuwondla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi baningi abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho ke ngomusa kakhulu uNkulunkulu uyasidingela abantu emakhelwane omalume abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu obangubaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu ikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla ikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathi esondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando okondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena. Awumelanga lumsebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo umsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu siyathandaza nithandazela bonke obaba abalaleleyo basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele moya kababa ngegama likaJesu njalo nithandazela laba abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo umoya oyingcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lisize ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Abacoli benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center kwelutshena Nyaje ezitolo zemateme Khomayanga lezenka ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo obizwa ngokuthi Inkayi Festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzani yena ohlabela leMaduma Express ufuzane ungumsekeli kamgcini sidalo wenkayi festival njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ngikuthi ngizifuzane ekhaya ngivela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu sinyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 yabe sisenkayi center sisuke lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyanje sisuke enyanje siye emateme from mateme siye ekhomayanga from khomayanga siye ivala sesisempumelelo njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabela baba balutshwana abaculi entayibaningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezimancane ba-approach-a futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezicakadeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezicikizeleyo siyabona namadras angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenamagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondweni yabo
Sasha ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadalela phana imali ngeyani imali leyi njalo line likuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
alright umbuzo omuhle lo dadwethu imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu umsindo mhlawumbe bangafika 300 to 500 proper sound mhlawumbe mangayibeka ngaleyo nsindo isawunje ethe ukuthi la transport kanye lokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali havard ukudla futhi yonke leyo mfred i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho ngisamba nasigangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe lamagida ngoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakavathukho kokhona lokho esizobe sikwenza olokulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
yabonge abantu abazolilalela bona bayabhadala yini injalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqana lomthetho ungaphakathi
ngoba singabantu esifika
ngishana ngapha ngokuthi abaningi base South Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkazi kuyacela ukukhamela so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamakhiphulayo
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba abantu bathakazelele kakhulu njalo abanye abasiyenza engathi imibono ukuthi hayi yini into eliyenza. Kufuneka sisele kusase isikhathi njengabazali la ukuze sithole mhlawumbe sifike ikhavelo sakhongolozela lapho eningagigela khona labantu bazokuthathiswa lila ngamabizo izinto nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngiyithatha ozabini la ngizonika okuyiflexible ebhekele ukuthi naye kwelafisite ishiziya also giving back ngathi phika laphana kubakhona kwethu nabantu ababanile ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise ngikhona ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esenta
kubaculike
kubaculi laba abasabelile ngise ngikhosha laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo sakile isanda ngaphana transport kanye nembijana mbijana funeral ekhomayana abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Ntombi yabelungu ngizwa ngumaphotholes bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22 ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi mpela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzezani sicela basisapote khathi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasa ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhangele khona sizosebenzisana nabo
lowo ngubheki Fuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival
Sinetseni lani bakho kelibezigaba Sinetseni lani bakho kelibezemazweni Sinetseni mami bazophala menge Sizarabi
ongabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba liziswele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.